kulamana azilileyo besibona ontanga behamba kulawa amaparty okuthiwa ngama nude party kumbe ama teen party. Kodwa ke kulezinsuku into esihluphile kakhulu kakhulu endaweni eziningi ludubu. Umumo we economy eZimbabwe isiyenza abantwana bedinge izindlela zokuthola imali ezingalunganga ezifanana lokuthengisa imizimba yabo lokuyenza into ezifanana lazona lezo ukunatha utshwala lokuthatha izinto ezidakayo amaphilisi adakayo yonke linto ibisiba yenza ukuthi nxa bengena bengena kulawo ma decision okuthengisa imizimba yabo bengakucabangi kakhulu ngoba babethengisela abantu abaningi abachiyeneyo abakhulu kulabo ngeminyaka 10-20 kusiya phambili. Okunye ke mtunga okukhona ukuthi kulabantwana abasakhulayo abakuma 14, 15, 16 years, even more, abazalwayo ngesikhathi igciwane le-HIV lisagcwele lapha eZimbabwe ukulatshwa kwalo kusahlupha. Labo bantwana imeni labo abazali babo abakabatsheli umumo we-HIV yabo. Kusho ukuthi abakwazi ukuthi bathwele lelo gciwane. Batholakala ke labo banye babo behamba bengakwazi njengobani ukuthi bale-HIV be-infecta abanye abantwana ngendlela ezitshiyeneyo. Kuqakathekile mtunga ukuthi nxa ungumzali olomntwana owazalwa elalo igciwane uchasisele umntwana kusalesikhathi.
Uhulumende yena mhlawumbe lo gatsha lwezempilakahle kukhona yini abangakwenza?
Ye, kutsho ukuthi mtunga uhulumende benganceda abantwana ontanga ukuthi bebakhuphe ebunzimeni abazithola bekubo khona. Njengokuthi umntwana nxa esesikolo uhulumende kancedise ngokuthengela lowo mntwana amabhuku lokuncedisa nje ukuthi yonke into efunakalayo empilweni yomntwana osesikolo ibe khona lokudla